Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Ntulikazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlolwe wafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe, sebengamakhulu phose ayisithupha 591. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million.
So hayi laba esibarekhodileyo yilaba abasethe bona sebekhohlwa ukuthi ekhaya kukuphi, sebekhulile. So hayi sithe kungcono sibatshayela ihlahla lapha baphumeke bazakhele umuzi, imizi yabo labo njengoba sebezitshela ukuthi sebekhulile. Ngabethu esasibarekhomendile.
Abe MDC ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe. Namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisitshiyagalombili edalele Senate.
Namhlanje kungu-1 July kunje sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi hayi wasitshiya sibili umuntu omdala, kodwa iqinisa ngelokuthi elegacy yakhe ilizone. Because sithi maybe nxa usenza uhulumende kumele kunanzelele khonoko engayenza u-1 July ebe ngu-Dr. Joshua Nkomo Day.
Uzulu weZimbabwe umanyane ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo, owabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abahlolwe i-COVID-19 ngokutshona kwelanga langolwesibili, kulaba lishumi lasikhombisa 17 abatholakale belegciwane leli eZimbabwe, osokukhuphule inani lasebefunyenwe belalo elizweni jikelele laya kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 591. Abasinde kulomkhuhlane abalishumi lanye bakhuphulele linani laya kwabalikhulu lamashumi edlula ayisithupha 162, labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe kubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 67,755. Emhlabeni jikelele abatholakale bele-COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lengxenye 10,630,286. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 514,979. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Kubika abenhlanganiso eye-Worldometer emazweni awezwekazi le-Afrika, asebebanjwe belegciwane leli bezinkulungwane ezingamakhulu edlula amane 404,796, labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,147, kwasinda inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 192,600. Ubika abenhlanganiso yezindaba e-Africa News.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Abe MDC ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisitshiyagalombili edalele Senate. Lokhu sokukhuphule inani lamalunga e-MDC Alliance asexotshiswe nguMakhuphe ePhalamende kumaviki asanda kwedlula laya kwaba ngamashumi amabili lanye 21. Abaxotshiswe namhla kuSenate bagoqela uNkosikazi Rose Nyathi, uNkosikazi Phyllis Ndlovu, loMnumzana Herbert Sinampande, uHelen Mpofu, Siphiwe Ncube, Crescencia Chabuda, uUnganayi Mzoda, loMnumzana Gideon Shoko. Undunga mili nkomo we Studio 7. Uxoxele Shoko yenake uthi akuba mangalisi ukuxotshiswa kwabo uMakhuphe.
Mina ukubona kwami ukuthi khona thina kade vele simelele ukuthi sibizwe ngoba phela thina singamalunga awe MDC Alliance savothelwa ngabantu abe MDC Alliance amavoti awasingenisa lapha ngabantu be MDC Alliance so asisoze sisuke ebantwini sihambe kubandla elikhokhelwa nguMakhuphe loMonzora elihamba lezano asisoze senze lokho. We are quite happy ukuthi vele kuyenzakale lokhu ngoba kade sekusihlupa lathi ukuthi every time liyabalitshelwa ukuthi awu kanti alika recall so kithi thina hayi akuzange kubuye kungani kuyasimangalisa kubuye vele sikumelele.
Ayisiko kudilika lokuphela kwebandla leno yini lokushoko
iMTS Alliance kayisoze ife ngoba yiyo yelabantu ekamakhuphe eyokudinga ama MP ngokubazelwa ngoba yikubazelwa phela lokhu ama seats abafuna ukuthatha ngayeng ayesesinate ese awe proportional representation kasiwa kwabo nawe MDC Alliance avotelwa ngabantu wa MDC Alliance isikhulu kulesa esidlalayo laphana ngabantu abasebenzisa amandla anti liyakwazi ukuthi iofisi babo yabe bayebela amasotsha namapolice so yiko khona lokho kusinjiswa lapha.
Umnumzana Gideon Shoko ngomunye wamasenators awe MDC Alliance axotshiswe yi-MDCT ekamakhuphe edalele senate lamhla. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda. Yena usole kakhulu uMakhuphe lebandla lakhe.
Siyatana lokudideka ingqondo izanu lezihlobo zabo uKhuphe loMonzora isikhothamathe zabo sebesiphindile njalo kuSenate baxotshwe thina sile ndaba ecourt la namhla lokho ayikagcitshwa siyamangala ukuthi bafezeni kungenani siyakwazi imhlophe ukuthi abantu abalocuku abesaba abanye benza khonoko uMzorewa loSithole babe ngabantu abakhulu bakhupha abantu abaningi bayatraina empini zemageri ida eZambia leMozambique kodwa ngesikhathi sebekhethukhothamathe kaSmith balahlwa ngabantu ihistory iyaziphinda sithi ngesikhiwa history repeats itself abantu laba kambe sebebambanile ebandla lezani lona edevele sihluphana lalo kweminyaka engi 20 athesi sebayisikhothamathe ngesikhiwa sithi ngamapuppet lama opportunists.
Lichona lisithi lizakuya ebantwini lizwe ukuthi bafuna lithathe manyathelo bani kodwa abanye abasekeli bebandla leno bayakhala bathi lixotshelwa amalunga lidilizelwa ibandla kodwa akulalutho olukhanyayo elilwenzayo kukhanya seliphelelwe ngamaqhinga kalila strategy elithini ngalokho.
Baba Nkomo, istrategy asichaywa ebandla. Singake sachaya ukuthi siza kwenza lokhu, senze lokhu, senze lokhu. Ngenxa yokuthi sabe sesifembula amakhwapha. Amalungu ethu yibo esikhuluma labo. Laba abanye abangani abazwisisi impengene bayakhonona. Engcenye yibona ababasapha basiphambanisayo. Amalungu ethu wonke azinzile sikhuluma lama structures from branch up to the national level. Hiko ke ukuthi sichaye izistrategies zethu ukuthi siza kwenza ama tactics lokhu sabe sesitshengisa lo umuntu esifuna ukumbinda ehlisale sazi.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance abebandla lezanu PF bayakulandula ukuthi basebenzelana labo Makhuphe besithi ingxaki eziku-MDC azilani labo. Untungamili kodwa uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi balelungelo lokuxotshisa amalunga la edalelwe ephalamende ngoba ikethe ukumalojamisa.
Ngithanda ukuqondisa okuncane ayisoma senators e-MDC Alliance ife bengama senators e-MDC Alliance bese ngeke sikwazi ukwa recall ngama senators e-MDCT esawa recommenda ku Alliance ngama senators e-MDCT kodwa ngenxa yokuthi angithi kwabona ukuthi igola liqala lingumangoye bese liyaxhwala ke bese likhula likhukhumale bese lingasalaleli bese siba yigola so hayi lawa esiba recallileyo yilawa laba basethe bona sebekhohlwa ukuthi ekhaya kukuphi sebekhulile so hayi sithe kungcono sibathayela ihlahla lapha baphumeke bazakhele umuzi imizi yabo labo njoba sebezitshela ukuthi sebekhulile ngabethu esasiba recommendile kodwa ke basebe siba rebellious sase sithi hayi mangabe selizibonisele ikhulile hayi asihlukaneni indlela
iMDC Alliance ithi injongo yenu ngeyokuyidiliza lincedisa iZANU PF njalo lincedisana leZANU PF lisebenzelana ngamanye amazwi bathi akusela mahluko phakathi kwenu leZANU
amangabo lawa angazi labo sababalalela ngamangabo ukuthi bazophelela kuphi angithi abantu laba bathi udokotela ukhuphe usengu-ambassador ayisiba batho kanjalo abasalitshelanga ukuthi kanti useke nini ukuba ngu-ambassador batho kanjalo abantu sengu-ambassador lagcwala umhlaba wonke lana udokta Khuphe sengu-ambassador bajika bathi ibulawayo ivaliwe nje ngoba udokta Khuphe usesiyaye kobulawayo kuyavula ama-ofisi kwathini kwathini bekhuluma amangabo uhlaza tshoko ngangikhona eHarare ngicabanga ngakuthumela isithombe Thombe ongathumela omunye wakho lapho Studio 7 Thombe sami nginomama Khuphe siseHarare sisemsebenzini eHarvest House babuya bajika bathi same sathatha amaHarvest House siphethe amasotsha namaphoyisa kodwa bathi befike ekhotha abakubhalanga lokho bekhuluma amanga amanyala ohlaza joko sona namhlanje aya ngethuki bazobuloke bekhuluma amanga bedlala ngabantu bebatshela amanga ubaba uMbeki wake wathi yena lies have never saved anyone because they've got small feet amanga abakuzobasindisa kwamanje bangaba khona abantu abangathatheka ngamanga abo kodwa ngokuya kwesikhathi abantu bazobona ukuthi thina silandela iconstitution silandela iconstitution umuntu ongafuna ukulandela iconstitution ngumuntu ke onguye osebenzisana nezano oyiyo le alliance engafuna ukulandela iconstitution
umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 uZulu weZimbabwe namhlanje umanyene ekhumbula iqhawe lesizwe owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 abamabandla ehlukeneyo ezombusazwe akuthaza uZulu ukubana amanyane lokusebenzela ndawonye ukuthuthukisa ilizwe okuyinto eyayikhuthazwa nguNkomo esaphila umlondolozi Mundlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Namhlanje bekulilanga lokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayethaziwa ngamabizo amaningi othando agoqela athi mafukufuku chipochitetsa Father Zimbabwe umdala wethu lamanye uNkomo wakhokela amabandla akuqala ilizwe lilelwa inkululeko afana le Southern African National Council SANC iNational Democratic Party NDP leZimbabwe African People's Union ZAPU Wakhokela ibandla leZaphu kukhetho luka 1980 wanqotshwa libandla leZanu elalikhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe wangena kuhulumende kaMugabe engumphathi ntambo wendaba zasekhaya phakathi kuka 1982 kusiya ku 1986 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili eleZanu leZaphu ibutho le 5th Brigade lathunywa ukubulala abasekeli bakhe kumbhuqazwe owanikwa isihloko esithi Gugurawundi lapho awawabulawa khona inkulungwane ezedlula amajumi amabili ngomnyaka ka-1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe wakhetha ukukhulumisana leZanu okuzinkulumo ezagcina ziphuma lesivumelwano sokubambana ese-Unita Court kwasekubunjwa iZanu PF wagcina esenikwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili belomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi impilo kaNkomo kufuze ifundise uZulu weZimbabwe okuningi
namhlanje lilanga esikhumbula khona lapho intaba enguJoshua Mqabuko Nkomo eyadilika khona thina abeMDC A esithungamelwa nguAdvocate Chamisa sihlala sikhumbula izifundiso esasiphiwa nguNkomo wathi lima ekhupha ebalini elithi imali yikho namhlanje libona abantu sebephonga ukugcwala ilizwe lonke lelima ngabe kuthiwa kwenziwa ngezikhathi zweneziyana sikhathi lizwe ngabe siyasifile makuhle kulama programs amahle
isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthe uzulu weZimbabwe katholanga ithuba lokubona unkomo ebusa kodwa kufuze alandele izifiso zakhe ukuze ilizwe liphumelele
akhulekela umsindisi weminyaka eminingi kakhulu uthe siza bameyisa bangamamele sikubona kusenzakala eZimbabwe sithandazela sikhuleka umsindisi ukuthi sithole umsindisi weminyaka eminingi uyeza enguJoshua Nkomo wangalalelwa unkomo wayeyiswa kakhulu wagijinyiswa efuna ukubulawa kodwa namhlanje siyananzelela ukuthi konke ayekukhuluma konke ayekwenza lakho konke ayezama ukuthi kwenziwe eZimbabwe yikho omele sikwenze ukuze siphumelele njengelizwe
unobhala webandla leMDCT elancinisa ukukhetho luka 2018 likhokelwa unkosikazi Thokozani Khuphe umnumzana Nixon Nyikadzino uthe inkokheli yeZANU-PF ekhona okwamanje ingalandela imfundiso kaNkomo ilizwe lingathuthuka
Simbonge umqabuko Nkomo the late VP ngenjongo owasijiyela yona ukuvambilisa abantu and ukuthi i-leadership style injani ethanda abantu ecabanga abantu so sibona ukuthi i-leadership yakathesi yakanamhla ufanele becabange behlela phansi becabange ukuthi lokhu abakwenzayo behlukumeza amaZimbabweans yikho yini okwachiwa ngumqabuko uNkomo so it's a day of reflection ku-leadership yethu even abazabuyayo ku-leadership kufanele becabange bekhumbule ama-values wonalawo ukuthi ngiwo awathandwa ngamaZimbabweans nothi lokhu abakwenzayo bebulala abantu behlukumeza abantu
omele abatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Munashe Mthuta uthi intsha kufuze ifunde imisebenzi kaNkomo eyokuzinikela
ubaba uNkomo ube ngumunye wabasunguli bempi yenkululeko yeZimbabwe akula muntu ongakhuluma ngehistory yeZimbabwe kumbe ukuba khona kweZimbabwe engakhulumanga ngobaba uNkomo he is one of the pioneers of our struggle njalo ukuhamba kwakhe wasichila ithuba lokuthi sibe ngabantu abazibusayo wasichila ithuba lokwazi especially thina abatsha ukuthi ilizwe leso zelife nxa abatsha bekhona ithe zalisukumisa siliphakanise silifake lapha elimini libe khona namhlanje ku 1 July kunje sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi hayi wasichiya sibili umuntu omdala kodwa iqiniswa ngelokuthi i-history yakhe i-legacy yakhe ilives on yikho sithi maybe nxa usenza uhulumende kumele kunanzelele khonoko ukuthi maybe nxa usenza engayenza u 1 July ebe ngu-Dr. Joshua Nkomo Day
engcitshi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele ilizwe lidinge abangane kwamanye amazwe ukuze lithuthuke njengalokho kwakusenzwa uNkomo labanye bakhe velwela uzibuse
iphupho likaNkomo lokukhulula iZimbabwe siye entilongweni simbona njalo manyana lamanye amazwe afanana leRussia iZambia iTanzania iAlgeria labo Angola kusitshengisela ukuthi lamhlanje uma sizifica kunkinga njengezwekazi leAfrika selikhululekile kufuze sikhumbule ukuthi kulamazwe asimelayo ngesikhathi sincindezelwa yilabo ababesithathele izwe lethu ngokunjalo kutsho ukuthi uma sidinga labangane abatsha kufuze sikhangele sakufundiswa uNkomo ukuthi kulamazwe ayevele elathi
lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kwisivumelwano se-Unita Court ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngelezanu abaningi bazwisisa ayekutsho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esase sihlaselwe kakubi empini yeGugurawundi abaningi bathi ilanga likamhla ka 1 Ntulikazi kumele libe likhefu ukuze intsha icabangisise ngokuqhubekisa phambili imibono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula okwenziwa uNkomo esaphila okuyisibonelo esihle leqhawe lamaqhawe ngimele isithuthu sevenisa Harare ngiwumlondolozi Ndlovu
kunjalo nje abeZimbabwe yasebehlala kwele South Africa bathi aluba kulomehluko omkhulu eZimbabwe ngabe umoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo nguye owathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzubuse. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Wawumhlaka wantulikazi 1990 ubaba wesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo edlula emhlabeni. Leli lilanga beZimbabwe bathi bazahlala belikhumbula. Iningi labo lithi aluba okaNkomo wathatha intambo zombuso ngo-1980, umkhuba wobusela osuguqise ilizwe ngamadolo wawungeke ube khona. Umnumzana Dan Maphalala Mabunda owalwa imbi ndawonye lebutho lemkhonto wesizwe elalimele African National Congress ebusa kwele South Africa uthi kulusizi ukuthi labo ababa ngamagovu wombuso namhlanje sebekubhilizile konke uNkomo ayekufisa ngesikhathi elwela inkululeko yeZimbabwe. UMaphalala uthi uNkomo wafa eselawo amacebo okumelana lezifo ezinjengecoronavirus kusase le minyaka ingakabi khona.
UNkomo had the vision to create ama-isolation hospitals. Ngabo during 60-67, he wanted to build a biggest hospital, eKezi, kuleyandawo. Ngaleso sikhathi, bheka umbono wakhe, bheka ivision yakhe. God bless him. Peace be upon him. Amen.
Isifundiso waseZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi aluba kwaMqabuko wathatha intambo zombuso ngo-1980, aluba iZimbabwe yesatshwa ngamanye amazwe kwezomnotho, inhlalo kaZulu lakwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ubaba uJoshua Nkomo ube ngumuntu othanda ilizwe laseZimbabwe kakhulu. Ube ngumuntu ofisa ukuthi iZimbabwe ibe lilizwe elihamba phambili kwamanye amazwe. Ubaba uJoshua Nkomo ube ngumuntu ohlonipha kakhulu intando yabantu abanengi. Ube ngumuntu ofisa ukuthi iZimbabwe ibuswe ngokuthula, ibuswe ngentando yabantu abanengi.
Ngosazana thokozile Nkomo waqeda ubutsha bakhe bonke lwela ilizwe leZimbabwe uthi uhlengezela inyembezi nxa iqathanisa indlela abalihluphekela ngayo leliya lizwe labomqabuko lesimo eseliso sona.
Rhodesia ngiyayifisa, ngifuna ukuqamba amanga, ngifisa sengathi kube kuyabuyelwa emuva siyebuswa ngamabhunu. Kwakungcono kakhulu kulalokho esikubonayo. Asizange silale singazadlanga. Obaba yebo ababebuye eGoli bezosebenza. Angizange mina ngimbone umuntu esifazane ebuyezosebenza eGoli. Angizange ngimbone umntwana ona 16 years ebuye eGoli ethi uzofuna umsebenzi. Angizange ngimbone umntombazana mina ethi isikole ethi uzosebenza. Yibubi beZimbabwe lobo.
UMnumzana Velempini Ndlovu uthi aluba leliya lizwe laphathwa Nkomo, aluba alizange libe yile nhlekisa eliyolona.
Nkomo wayelomqondo obuzekileyo kahle, yikho wathi uma kuthathi izwe yena first thing ayenzayo ukuthi abantu beZipra bahlanganise imali bathenga amaplazi benza ama-cooperative. Uhulumende weZANU-PF wathatha lawo maplazi, sisafuna namanje lawo maplazi.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuyadanisa ukuthi uNkomo wafa engakafezi ngitsho lasinye sezifiso zakhe ayelazo ngempumelelo eZimbabwe. Melesudo 7 Johannesburg le South Africa, New Benedict Nhlapo.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum, sikhangela umonakalo odalwe yi-COVID-19 kanye lembali yempilo kamoya uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu beSudan batshengisele izolo besithi bafuna kujeziswe labo ababulala abanye babo abafola ezitaladeni ukuze kukhutshwe owayengumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka odluleyo. Isigodlo seMelika eseWhite House sithi sigcona labo abaveze ukuthi eleRussia belilohlelo olokudinga amasotsha eMelika kulelo lizwe khona kungelasiqiniseko salokho. Njalo isigodlo lesi sithi kulungile ukuthi uMongameli Trump katshelwanga ngalokho ekuqaleni.
Yintatheli zindaba yesifazana ebilodumo eZimbabwe uGrace Mthandwa Kaseko. Umthandwa ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokugula okwesikhathi eside eqiniswa umkhuhlane owemvukuzane. Ukubhubha kukaGrace kudanise abaningi kwabakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba elizweni. Intatheli zindaba zeZimbabwe zithumela imibiko yokukhalela lokududuza imuli kaGrace. Egcwele indawana yonke ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana laboFacebook laboTwitter. Phezu kokusebenzela iphephandaba leFinancial Gazette esigabeni esasibizwa ngokuthi Chilling Out, uGrace wake wasebenzela njalo iphephandaba leSunday Mail, ihlanganiso yezindaba eyeNews yana kanye lasesigodlweni someli weBhilithane eZimbabwe, umuyi owayengumlobi wamabhuku agoqela athi Whose Daughter, My Child, The Power and the Glory, lamanye uchiye abantwana abathathu. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleBulawayo Chiefs libukwa ngesenzo salo esokuvula isitolo ebulenjini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeni seqembu leBulawayo Chiefs uThulani Java Sibanda uthi abantu basemukele kuhle kakhulu isitolo sabo lesi esiqale ukusebenza ngeviki eledluleyo.
Sebebaningi asebethengile, sebezitholele into zabo and bayathokoza ngesimo sezinto esibathumezela bona. So leyo into esithokozisa kakhulu sithanda ukuthi nibona sibonge ngabo bonke abasisekelayo.
Olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi iqembu leBulawayo Chiefs litshengise ukuba liqembu lesimanjemanje ngokuvula isitolo sebulenjini.
Ukuthengisa amakawuza nezinye impahla kuyindlela yokudinga imali esetshenziswa ngamaqembu aphumeleleyo kwamanye amazwe. Njalo lokhu kutshengisa ukuba iqembu leBulawayo Chiefs lifuna ukuba liqembu elihamba ngesikhathi.
Iqembu leBulawayo Chiefs lidume ngokuba labalandeli abaningi kukhasi leTwitter, okwamanje selilabalandeli abedlula inkulungwane ngamachumi amathathu, njalo abaningi kubalandeli labo sebefake imibiko besithi sebethengile isitolo esekulenjini leso. Impahla ezithengiswa liqembu leBulawayo Chiefs ngezigoqela amakawuso agqokwa liqembu nxa lidlala kanye lezinye impahla ezigqokwa ngabaqhuba imidlalo etshiyeneyo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjeni.
Ngehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebehlole bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu phose ayisithupha 591. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million. Abe-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kufe namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisitshiyagalombili edalele Senate. Uzulu weZimbabwe umanyane ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhla ka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.